osegcekeni ukuthi abantu abakuthabatha imithetho indaba kuyazakala ukuthi bekungalandelwa umthetho indlela kade behanjiswa ngayo emajele, njalo lokubotshwa abakwenziweyo kakula kutshengisela kokuthi baboshwe ngendlela eqondileyo esikhathini esihlengiboye ukuthi uhulumende ubefuna kube ngale ndlela. Kukhulunywe ngamanye iphepha amaningi namareport amaningi awezinto ezitshiyeneyo. Ngalokho kusegcekeni ukuthi lo imithethwandaba isetshenziswa njengehlangothi lukahulumende olokuthwalisa nzima abantu ngendaba yokuthi bekulokutshengisela babotshele nje ukuthi bengasibo bantu bakahulumende. Ngaleyo ndlela akufanele kube njalo. Lokhu sikutsho ngoba langesikhathi sokubuswa ngabelungu bekuvele kusenziwa ukuthi abantu bebebotshwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje kuphume umbhalo obhalwe iZimbabwe Human Rights Commission evela nalo president esemthamisa ukuthi lokhu kwakwenze into eziningi azenziwanga ngendlela esemthethweni.
Ngezinye indlela likhole ukuthi kubotshwe abantu ababegqekeza ezitolo kumbe ababephehla udlake.
Balutshwane kakhulu abantu ababephehla udlake lababotshwayo, ngoba laba abantu bengabantu bezanu. Ababulutshwane bangikhona ababotshwe ababotshwe abafana lo mnumzana uGongwe oweHarare ongumkhokheli wabesintwana kuZANU-PF. Wakhitshwa enkantolo ngokufuna kuka-Vice President u-General Constantino Chiwenga ngendlela engekho emthethweni, njalo elecala alicatshangelisa lendlala lokubulala abantu ababili abasejele ngabantu abaphokusetshenziswa ukuqinisa inkulumo kahulumende yokuthi athi udlakela lwenziwe ngabantu bababantu baphikisayo.
Umnumzana Chamisa uthi ibandla lakhe belivele lifuna ukukhulumisana laye umongameli Mnangagwa engavumi, kodwa kathesi yikho asefuna khona ukuthi kukhulunywe. Kungabe lezi nje kuzinkulumo zokulondoloza ukuthula kumbe kuloko ukuthi kubunjwe uhulumende omutsha?
UPresident Chamisa uthi yena nxa kuyukuthi uPresident Mnangagwa ubecabanga ukuthi ufuna ukuthi kukhulunyiswane ngendlela eqhubekisa ilizwe kusiya phambili, kufanele kuqaliswe ukulandelwa umthetho ngendlela elotshiweyo. Njalo kufanele sesibangeni sokuthi uhulumende wenza lokho kumbe umnumzana uMnangagwa wenza lokho eqale waqondisa izinto ezingaqondanga azenzayo manje, eqale walandela umthetho angawulandelanga ngalesi sikhathi, ukwenzela ukuthi siqale esibangeni esitsha, njalo esinokuqiniseka lokwethembana ukuthi kakudlaliswa isikhathi nje, ngoba kufuneka ukuthi kube nesikhathi sokuthi yena ake alungise uhlupho olukhona phakathi kwakhe labanye bebandla lakhe leZANU-PF.
Ngezinye indlela nxa umongameli Mnangagwa esithe kukhulunywa namuhla, umnumzana Chamisa uyahamba kumbe hayi?
Njengoba ekubeke sobalo umnumzana uPresident Chamisa ukuthi izinto ezifanele ziqinwe yizinto, une 5-point plan yakhe, njalo ukhuluma ukuthi kade singa ukukhulunywa ngendaba yodlakela lo lwenzakeleyo, kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngembana kokuthi lokho kwenzakale. UPresident Chamisa sekubeke egcekeni kwesikhathi eside ukuthi yena ukuthi kube lokukhulumisana kokuthula lokufuqa udaba lengqubekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe nxa kusenziwa ngendlela eqondileyo, njalo ngendlela etshengisa ukuthi zaphumelela.